amanani ke mancane kakhulu na uqathanisa lalokho esibona kwamanye amazwe okuza kwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi kugcine kuswelakala abantu bokusebenza ngoba kuzagcina kugcwele abantu abadala kakhulu labantwana abaphakathi bengasekho abayibo abafanele basebenze. Ngakho ke kuyingozi, kumele i-population ikhule ukuze ikwazi ukukhulisa lezomnotho ngokuba siyakwazi ukuthi amazwe arely kakhulu ku-population, i-consumption iqakathekile le-production kuyikhono.
Inkinga kahle kahle ingaphi ncwe?
Inkinga i-life expectancy iphansi kakhulu. I-life expectancy eZimbabwe kuwukuthi impilo abantu abayiphilayo kumbe abakhangelele ukuthi bayiphile iphansi, ungaya phezulu kakhulu kwenza abantu baphile isikhathi eside. Kuba sebehlangana nalaba abazalwayo babe baningi kulalokho akade beyikhokhona izolo, kodwa kungaba labantu abaningi abafayo okwedlula abantu abazalwayo kumbe kuphose kulingane njengalokhu sibona, kwenza i-population kumbe inani labantu belizwe lingakhuli ngendlela efaneleyo. Ubuyanga yibo kubange ukuthi abantu bangahlali isikhathi eside emhlabeni, ezempilakahle kazisekho. Ngakho-ke abantu sebesifa masinyane kulalokho kade besifa beyikhokhona izolo, bekubona into bekubo-100, abaningi sebesifa bekubo-30-something, 40-something. Ngakho-ke i-population ayikhuli ngakunjalo.
Isilinganiso sokuzalwa kwabantu elizweni laso sokule minyaka sibikwa sisehla kakhulu esingathi i-fertility. Kungaba lencazelo lakho lokho, kungaba kubangelwa yini?
Kulencazelo ngaphandle nje ukuthi kungaba lokugula lapha lalaphana esingeke sikhulume ngakho, okwenza kwehle kakhulu ukuzalwa kwabantu kubangwa yikuthi nxa ilizwe lisanda ngobuyanga, ubuyanga bukhula besiya phezulu, abantu bazama ukuthi babe labantwana abalutshwane kakhulu kulalokho kade beyikho khona izolo. Uthole ukuthi sebegcina besiba labantwana ababili kumbe abathathu besithi yibasibe nelisayo elizwe leli lobuyanga obungaka. Ngakho-ke uzathola ukuthi abantu baya belokhu besehla besiya phansi. Okuningi kwakhona yi-decision, isinqumo somuntu asithathayo athi kangifuna ukuzala. I-fertility rate iyathinteka, i-birth rate ithinteke ngokunjalo kuzona lezo zinto.
Ingamanye amazwi Ncube Nxase, sikhangela lokho okuthiwa yi-bottom line ngesiNgisi, uthi wena ukungakhuli kwamanani abantu eZimbabwe lokhu kulomthelela omubi kwezenotho?
Yebo, kuya kwesikhathi kuzaba lomthelela, ungangabi khona okwamanje, kodwa nxa iminyaka isiya phambili kugcina sokuthinta ezomnotho kakhulu, sekuswelakala izisebenzi, sokufanele kuyedinga izisebenzi ngaphandle, kumbe izisebenzi zizilutshwane kakhulu, sesisondla abantu abadala abaningi, sisondla labantwana abaningi, singakhohlwa ukuthi ukuphilwa kwabantu elizweni kudinga i-tax. Ngakho-ke nxa izisebenzi sezizilutshwane, lalaba esethi ba-economically active sebebalutshwane, kusho ukuthi i-tax base lapho uhulumende athola khona intela lapho kuyehla, enze kube nzima ukuthi baqoqe imali yokuthi lizwe likhule ngendlela efaneleyo, kwakhiwe imigwaqo, izibhedlela lapho